Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uDanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 29 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Yisisana sana umchado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka komkhokheli waleli bandla umnomzana Nelson Chamisa ongavezanga ukuthi uzasungula na elinye ibandla.
Kodwa uyiwano sithe uyachiya ngomhlonitsha umama uMaheri. Laba abanye hayi bathi abachiyi bona bafake izizathu eziningi.
Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kusakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala efanda kuvulwa.
Usengenele laphana wasephuma ephumeni kwakhe inomuntu angazi anyaza ke ngithi baxabana wasemsukela wasemhlaba nge-very sharp object kulekisayide ngasenhliziyweni la wahle wawa.
Zona izakhamizi zesizinda zithi ibhawa elisanda kuvulwa kumele livalwe ngoba kuke kwabulawa umunye njalo umuntu leli bhawa lisakwenye njalo indawo yesizinda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Yisisana sana umchado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka komkhokheli waleli bandla umnomzana Nelson Chamisa ungavezanga ukuthi usezasungula na elinye ibandla. UChamisa useveze imbono etshiyeneyo eyokuthi kahle kahle uza kwenzani. Abanye abameli bedale lephalamende bathi bazatshiya izikhundla ngoba besima loChamisa. Kodwa amanye amalunga edale lephalamende abikwa esithi azaqala akhulumisane loZulu andubana asuke edale nxa uZulu etshonjalo. Sixoxele sikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Khaliphali Phukeni.
Ngikubingelela le msakazi ngibingelela abalaleli emakhaya. Hayi umbuzo wakho muhle sibili kodwa uyiwano sithe uyachiya ngomhlonitsha umama uMaheri. Laba abanye hayi bathi abachiyi bona bafake izizathu eziningi. Ezinye zakhona bathi bona abalamali basebenzisa imali kukhampeyini balezikweleti eziningi bakhuluma nje into eziningi. Kuyamangaza ke lokho ngoba thina abanye namhlanje kuthiwa singabathengisi ngoba sange sathiya ngemva kokuthi uMonzora ethethe i-leadership kumama uKhuphe ngoba udlwangudlwanga. Kwathi wazitshiya namhlanje nje akula muntu wathi hawu kathi kwakumele athiye wayengelazikwelede yini yena hhayi laba zothi abangathiyi bona ngoba banezikweleti. Kodwa okusemqoka kakhulu ukuthi bada ngeke bachiye ngoba ubaba uChamisa yi-detector. Ibaba batsho kanjalo. Ungabheka ipheji likababa uHopewell Chinono babhale kanjalo bathe yi-detector akazange wakhulumisana lathi. Ubaba uChabanga uthe eqala into le abantu bathi hey waye kungakhulumiswananga. Ubaba uChabanga wathi hayi lana kule detectorship umuntu uzenzela umathanda. Kodwa ubaba uChabanga usebenzela izandla. Namhlanje bazikhulumela ngomlomo wabo bathi abachiyi bona ngoba ubaba uChamisa yi-detector. So sesilapha-ke ngesilungu kuthiwa people have the leaders they deserve. So silapha nje eZimbabwe zinenkinga engaka ngoba abantu into eliqiniswa abayithandi into yobuxoki yinto abantu abayithandayo into engabapopular nje ubani bana ngakhuluma ulutho aluxhuzulula ukuthi umuntu akhangele ukuthi into le ayikhulumayo yiyo noma kanjani hayi iyanyukelwa nje iyathathwa nje ivunywe njengoba injalo. So ke angazi sizobona whether laba ke bazobizwa ngabathengisa. Kuyajabulisa ke ukuthi ubona abantu sebekhuluma into eyakhulunywa umuntu kudala ebempiza bethu izanu project. Angazi ke ukuthi bona sebeyizanu project yini noma kanjani njengoba nanku sokumele basebenzelayo manje.
Manje njengoba kuthiwo kona ukuthi sekuzasetshenziswa ama-structures kumbe ingatsha ezazikhona kuminyaka emibili edluleyo. Kusho ukuthi sizabona yini kusiba lenkokheli efana nabo Douglas Monzora labo sebephenduka yini ebandleni.
Ngiyabonga msakazi, ngiyawuza umbuzo wakho. Ye ubuza lokho ukuthi njengoba inkantolo yayithe ama 2019 structures we Congress ka 2019 ayenzekanga, yonke into nje MDC whether alliance or MDC what isikumonzwara manje. So ubuza lokho ukuthi bazokubuyelwa lapho sokulethe umbonzwara na. Hayi angazi, njengoba ngihlala ngitsho ebantwini ukuthi mina kwami ukukhuluma inkulumo yabanye abantu, angazi ngihlale kwa meeting mawenza la ma decisions, angazi nokuthi lapha ayenza makutheni kuinfonywa yini. Mina kwami ukukhuluma ukuthi hayi sesicabange lokho bese ngiyalazisa ke njengomphakathi ukuthi hayi kuthiwa sokucasha ngelokho. So yeah, ngingathi ukuthi ngiyibonde lami incwadi itsho njalo ithi sibi sokubuyelwa ku 2019. Namhlanje bahleli nje basachazulula ukuthi bayaphuma ukuthi ozoba umkhokhelo kwamanje before kushiwa e-Congress ngubani. So ngingaqeda ke imeeting yabo bakukhulume lokho, ngizobuya njalo ngilitshele. Okokuthi uMonzori uzothi yena njengoba selibuyela kuma 2019 structures awami bengibuya nami sengifuna isabelo, hhayi angazi, sizobuka sibone ukuthi kuyozala ngikomona.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kosakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala isanda kuvulwa. UMthokozisi Ndlovu, obele minyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26, ugwazwe eBhawa wafa wachiya umkakhe lomntwana uphansi komnyaka owodwa. Kuminyaka emibili esanda kwedlula, iBhawa leli lisasendaweni okuthiwa kuko Richard, kulomunye njalo umuntu wagwazwayo wafa evela khona. Kodwa izakhamizi zesizinda zithi umumo uvele mubi kakhulu kuleli lokitshi ngoba baningi abahlaselwa izikliwi ezigwaza abantu ngenqamu, kwesinye isikhathi zisebenzisa imkhonto. Sehlulekile ukukhuluma namapholisa ngalolu daba, kodwa izakhamizi zithi zitshelwe ngamapholisa ukuthi kungachaya ihola lechumi 10 ebusuku zingalokothi ziphume phandle kwezindlu. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Jeff Phiri ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So sike khona ngale wasebuya kube sports bar ibe 2 weeks ivulele ibheya park ekade sports bar le. Uthe ingenele laphana wasephuma ekuphumeni kwakhe inomuntu angazi, anyaza ke ngithi baxabana. Wasemsukela wasemhlaba very sharp object kulesi side ngasenhliziyweni la, wahle wawa. Yikho into abangitshela yona leyo. So uthesekile laphana amapholisa wona ayevele ephakathi kuleyo sport bar. I-sport bar leyo amapholisa okuthinile phakathi laphana babezama ukuthi bexotshe abantu ngoba i-time is it a lot yokuthi yonke ibilokhu ivulile ngoba convention of right ifuzivale ngo-10. So lapho it was after 12 midnight. Yeah, isikhathi abambisa sona kwakungabo-1-2.
Wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kwabangela ukuthi uMthokozisi ecine ebulawa?
UMthokozisi okwambangela ukuthi ecine ebulawa angaze ake ngitsho eqinisweni lonke ngoba uma ningasibuza bonke abantu khonapha akula ofuna ukuveza ukuthi khona uMthokozisi wabulawayo ngenxa yani. Njalo bathi khona yena owaqala umngane wakhe nguyobe wazomvusa ngoba yena wayeselile wayala ukuvuka. Umngane wana wabuya wazombiza futhi okwesibili, yiko lapho wacina sevuka khona esesiya ngathi esehamba esephuma naye ebesiya into ekhona ngale. And then it was hardly after 30 minutes to a head lapho wabuya wagwazwa khona. So ukuthi ngithi ngumngane wakhe lo wakwenzayo ethunyiwe kumbe umngane wayembizela ukuthi kwezinyathela nje kuphela, hhayi iqiniswa likazeli ngoba udaba lento loku emithe emapholiseni.
Ye, kodwa sike sezwa abanye besithi izehlakalo ezifana lasonesi zingani sezisiya zisanda khona ngapho esizinda. Selikela kuzwa yini?
Yebo, lokho sengakuzwa. Ekuthini ngoba bengane i-sport bar evuliweyo. Kungakenzakali lokhu. amazizi ambalo adlulileyo abantu sebebona sokuvuliwe lapho bebehlala bekhonona bethi kanti indawo le ivulwe njani nami ngomunye wabantu wakhona owabuzayo ukuthi kanti kanti mina indawo le yathiwa yavulwa libona esizinda kenye ibha ekuhambelana layeni ekorichard ngani kuhlala kulayo ulivumelele ukuthi ivule emphakathini lapho ngoba eqinisweni lonke nami ngomunye wakhona bavala ngoku 2 a.m. to 3 a.m. iredi yabilokuigongoda ngihlalapha 2 blocks away from emakhwesi kodwa iredi yabilokuzwakala ifika kini ize ngivuke ngithi kanti manje labo abahlala duze lasemakhwesa lapho kusuke kube njani iyabaphazamisa kakhulu nome mhlawumbe umuntu iyabe kulekinye akwenzayo okungadingi i-noise pollution so angazi eqinisweni lonke ngoba even on the day lapho sesihamba thina sikho khona siyeklina lapho egazi elichithekele khona njengomdili sibutha igazi lelana sithanyela izakhamizi yaziziningi zikhalela ukuthi khona indawo le mayivale 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 ngalolo suku azange ivule kodwa namhlanje ivuliwe.
Lo ke ngumnumzana Jeff Perry isihlobo sikamthokozisi Ndlovu obulewe ngumuntu ongaziwayo elekwitshini lesizinda. Imbiko esanda kuyithola ithi kulomuntu osebotshiwe phezu kwalolu daba. Kusenjalo zona izakhamizi zesizinda zithi ibhawa elisanda kuvulwa kumele livalwe ngoba yilo elibangela ukubulawa kwabantu. Asenelisanga ukukhuluma labanini baleli bhawa kodwa sikhulume lomunye umhlali wesizinda unkosazana Otilius Banda ukuze sizwe imbono yezakhamizi.
Okokuqala mina njengomhlali valo yalapha esizinda ubugebengu lokufa kwabantu mahlayana nje sukunani sokuhlukumeza kakhulu osokudingeka ukuthi ngabe kuyaqiniswa kakhulu ingalo yomthetho lathi njengezakhamizi siqinise imithetho kumbe le ndawo lezi zokunathela ama-night club lawo asesigqagqele sathi sikhula thina ayengekho kwakulamabhawa kamansipalati angazi ukuthi kungaqiniswa njani ukuthi avalwe ngesikhathi esiqondileyo esiyiso esikulayisensi ku-11 o'clock. Le ndaba yezidakamizwa ngoba izidakamizwa izakhamuzi ziyeke zikwazi ukuthi zithengiswa laphana izakhamizi azisukume behlaselwe laba bantu abathengisa izidakamizwa ezingaqondanga behanjiswe emthethweni kube le ngalo yemthetho oqinileyo hatshi mbijani.
Manje wona amapholisa kungani engani kawayenza umsebenzi kukhona yini abakwenzayo?
Njalo uyathunguwe olinyazwayo bekutshela ukuthi uhamba uye kuya lo muntu lowo so kuba nzima ukusebenzisana labantu bomthetho kwesinye isikhathi kuyenza labantu begcine bengasela themba engathi ngesikhiwa abantu they are losing faith ukuya emapholiseni.
Yi kodwa eminyaka edluleyo sisakhula sasibona amapholisa ebhodabhoda ngendawo kabasakwenza yini lezi nsuku?
Siwazwe kuphela sisiya kukhefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha kodwa owakathesi hayi kasibaboni sibabona nje bengumhlambi emgwaqweni.
Manje inkuthazo bani elipha izakhamizi ngalesi sikhathi?
Ngicabanga ukuthi njengezakhamizi sokumele sisukume sibambane sibonisane sikhangele lezi ndlu kakhulu lezi esezisala abantwana abazali bengaphandle kwelizwe eziyizo eziyenza abantwana bethwene bebuthene bethatha izidakamizwa ama-drugs konke ezindlini zenizo oqinileyo i-residency ihloniphe njengakudala ukuthi sasithi singabona ubaba wezakhamizi wonke ugijima ungena endlini zikhangele izindlu zenizo ngoba ngezinye zezindlu ezisihluphayo kakhulu.
Njengezakhamizi like lahlalisana yini lalabo bamabhawa ukuthiwa yikho lapho kade siyanatha khona?
Kusini ngake ngisho ukuthi kukhona okwenzakeleyo phose njengoba inhlanganiso phakathi komuzi ziziningi mhlawumbe ikhona ethethelelo nyathelo kodwa bengingakezwa lutho okwakathesi.
Lo ke ngunkosazana Otilius Banda isakhamuzi selokitshi lesizinda kobulawayo.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani?
Njani lonke basakazi nabalaleli, hayi mina ngiphilile. Hayi mina ngiphezu kodaba lolu olwemnanga kwaza ama ukuvala amehlo. Esivala amehlo singumthakazi kandaba, esivala amehlo athi silungisisa udaba yokugura konke. Ulungisisa njani? Umhlungu esabuzwa uyabazi yini? Ngoba yena is the perpetrator, he's not a victim, he's not a survivor of ground. So yini abangaphakama yena? Umnanga kwa yena kumele akhulule abantu athi hayi bantu dikidani ukuthi abantu ground. Indaba le iphathwe ngama international courts, iphathwe ngama international courts or international observation ibe khona. Ubone ukuthi into eyenzakalayo into yeqiniso. Ngoba lokho okwenziwa ngumnanga kwa bakithi yini elifuna ukuthi yini engayikholwa futhi ekhulunywa izandla. Ngiyabonga nangisegoli ngokuhlala igama uMujulu kaNcube.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Ngiqala mbingelele bonke abasakazi, mbingelele bonke indawo ngezindawo amakhumbi manomhlaba abalalele Studio 7. Lona okhulumayo uKhiya Sinkala, imvelaphi ngiqhamuka ezweni laseZimbabwe ngokuhlala ngise-South Africa eGoli. Ngithanda kakhulu Studio 7 ukuthi niwuhlabe niwulawule mayelana ngezinduna, ngoba ngibona nanku unkosi yami sengathi induna manje sezisetshenziswa yizami sezingena indaba ground. Bekufanele ukuthi izani ibe yona emelana nendaba zayo. Manje ke ngiyabona sengathi ifuna ukuvika ngezinduna. Akukho nje inhlobo lapho engena khona izinduna zethu. Ngoba manje uma singaqatheli nazo, sogcina singasezwani nazo, ngoba phela lokho kwenzekayo kubuhlungu kithina, sashiywa abazali nezihlobo nabomkhulu bethu balahleka befa bengenacala befela izwe likamthokazi ngendlela ukuthi wakuyinhloso yokuwafula isizwe sakithi. Sicela induna ke zimele eceleni ke zithi ukuhlehla nje, zithi ukuhlehla ukuze sikwazi ukuzihlonipha nathi, ngoba kogcina sokwenza sengathi thi asinayo inhlonipho, ngoba bona sizukuvuma basetshenziswe yizano ekubeni sibone ukuthi iyabayuza and izosixabanisa nabo. Abahlehlele emuva bangathathi nje indaba yezano, sikhona nje sisazobamela uma ngabe izano izobahlukumeza.
Yabona imali ufuna ukubona ukuthi uChamisa ulabalandeli njalo izanga isafuna eZimbabwe. UChamisa ungavula ibandla namuhla kuvote kusasa engakhankasanga. Izani ikhankasele ngoba iminyaka wonke izano isikhuluma ngeqiniso, hayi iviginga. Izano iChamisa uyawina triple or double ngeqiniso, kodwa ngoba kuya kwoshigumba, kwoshigumba ngithi kuyamazi ukuthi udume ngani. So uChamisa avulile ibandla simlandele. Wena ungamthandi lokuthi thina amaNdebele vele siye engayo ukuthi shona Ndebele, asibheke ukuthi le into i-right nayo kuzongo kumbe yini sikhuluma ngayo. Just kuphela kukhokha ukuthi umuntu lishona, nguphi oseparlamende wethu esingamlandela sibe i-opposition party ngoba kakho. UChamisa unabafoni abaningi, uChamisa noma ngaba ngaphansi kwesihlahla uyamthela kugcwele abantu inqwaba, ikubona abantu leparlamende bechiya ngoba amandla amaningi kakhulu through abalandeli. I-opposition party lamandla sebeyidizile noma ngavuse inye futhi akuqali lokho likukhangena. Uma yena ubalibhizi igxeka yena wenzeni uChamisa icala lakhe? Ongalitshela ukuthi uChamisa wenza ukuthi kulo mnanga kwe lezano asebebhizile izwe bulala abantu ngenzani mihla lamalanga. Direct daylight libi kuphethiza ibhambe senze izinto eziganile. Alikhulumi ngayo libhizia, likhuluma ngoChamisa limsola. UChamisa lenzangani? Izano yebhedana. UChamisa siyamthanda uright. Le ndaba yokuthi ishona Ndebele lokhu akusebenzi kuya ngokuthi umuntu ubehave njani. UChamisa akacala. Wena umzondi wamzondi kahle kodwa ungakhuluma into ongayazi ngaye. Ngiyabonga Studio 7.
Sanibonani, njani? Hayi, sikhala ngezwane, ke sikhala ngezwane lapho. Ukhuluma ukuthi ilungisiliswe kimoshilizwe siyaphambi. Hayi, asikhohlweni ngendawo zokuvota. Lapho sokudingeka umuntu olo-plan B, plan B ofana lokababa uNkomo, ngoba lokho kuthiwa sizokhipha izanu PF ngezivota. Kunanto mama uyaviselwa manje ukuthi ephatha ngale kuzeke. Isarupa kuthiwa umbani uthi kumba akunzima madoda. Ngiyabonga kakhulu nithile abanye lapha.
Studio 7, Studio 7, ngibingelele uStudio 7. Kanti shuwa Studio 7 lapha kukhomenta obaba, omama kabakhomenti abalambunu, ngilitsho njalo ngoba sibona lokunye okuyabe sike sakuzwa kukhomentwe kuphindwaphindwa. Kanti lithatha okunjani, lithiya okunjani? Kanti siyachiseka singomama. Kanti esiyena le nto kamnangago okokuthi khona abantu basola ukuthi khona usebenzisa izinduna but yena kanaki uloke enza intando kayiphikiswa ngoba uvela umbuso wakho ngokantando kayiphikiswa indaba yasehluke ukuthi akalalele okuthiwa ngabantu akezwe la akathathe into ethiwa ngabanye abantu futhi ukuthi yena nguye umuntu ofundileyo kakhulu olemicabango ekhaliphileyo ukudlula wonke umuntu khona pha elizweni hayi umbhucazwele kufanele ukuthi khona alalele ukuthi abantu bathini avume abantu bangene kanti kuyina kufihlayo bakithi kuyina kufihlayo kutho ukuthi into yangikhona vele lanxa izakwenzeka izakwenziwa nge-directive nge-directive uzabatshela izintoni ukuthi lifike lithi so kube njalo hayi asilwelizweleli alinantando kazulu nentando yakhe yedwa ntando yakhe yedwa uyena ozithi ungu-president ngiyabonga ngugogo elimadlupha lapha emakhandini ngiyabonga
2-7-2-7-2-7 sanibona njani lokho niyaphela asakazi bami elisikhiphela iindaba zonke iy'nsuku i-right namhlanje ngiyalibingelela nonke abantu besi-2-7 mandebele bathebelele ngi-north lethebelele ngi-south sanibonani nonke njani eyi abona indaba kamnanga kunesibindi lobaba unesibindi straight angazi kuyo kwabani emkhothayo emenza ukuthi ehambe ethathe iy'nduna ezibribe ehambe ucela uxolo ngani isihlobo zethu asizazi la bantu abaphosele emgodini wasegwarabharak la bantu ababephosele emadipa uthini ngabo othisha laba ababetshiswa esikolo uthini ngabo inkantezi ezazigigwa lapha engingeni uthini ngazo asinamahloni ngale nto enzwa yigugurawundi umnankagu nguye oyiphethe ngaleso sikhathi ya umnankagu nesibili
siyabonga si-277 ileli ya sokutshintshile ukudla epletini manje uchamisa sechile iphathi lethu siyayichekhwe izalo so manje uthabango sejikile izinto manje imethi lezi ade zicalculata zimvumela u-1+1 manje sengu-11 sesijikile manje akarikhole sbo sesifuna ukuthi arikhole kakhulu manje karikhole sbo waqhubeka nje warikhola lalaba sebevelile ukuthi bayaphuma karikhole futhi sifuna ukuthi arikhole kakhulu manje ziyakhala manje mayerikhola manje ama-MP onke la akasabuyeli kuye makwenza ama-by-election babuyela kuchamisa bonke kuzalala ngamabhuthi njengomonzola khonokho okwenzeka eminyakeni edlulileyo kuzobanihlekisa kuphelile ngaye manje gcineni uzasola ngiyabonga ngumasenga lapho kobulawayo ephumule emadonkini
salubonani ku-studio 7 salumbulisa labo bonke abalandeli bakwa-studio 7 besicelwa ukukhwezelwa induna yasefelabhusi ingasihlukumezeli abazali bakamthwakazi ingahlukumezi abazali bakamthwakazi siyabonga sicela ukukhuzelwa yona
phela khona okuseqinisweni angeke bayalise uchamisa ukuthi avule iphathi akukho emthethweni angiphi abantu umthetho vele kawusalandeli umthetho welizwe vele kawusasebenzi yikho ubona sibona yonke le nto isenzakala elizweni ilizwe umthetho vele kalisawulandeli and into ezakenzekelizanakithi loba ostudio 7 bethi singakhulumi izinto ezilokhu uzodlake kodwa le ibona izanu p f utiyenzayo kanti izanu p f bona ekwenzayo istudio 7 yini ludlakela phela lolu elizwe ebantwini khonaukuthi ukuthenga usengezo thabo esiyarekhola abantu ludlakela abantu ezebantwini and into abayifunayo vele kube siyokucaca abantu laba abafuna impi lapo abantu laba akula muntu obavotelwe la istudio 7 iyakwazi ukuthi kabavotelwa ngumuntu lapo akula muntu obafunayo lapo into abayifunayo bafuna impi kuphela ukuthi babulale abantu kuphela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika kule mabutho elemelika amathathu afileyo kwele Jordan ngemva kokuhlaselwa ngamalwa ecatsha. Amabutho la abikwa ehlaselwe ngendizamtshina yohlobo lwe-drone kwalimala adlula amachumi amathathu. Umongameli Joe Biden wazise lesi sehlakalo lamhlanje wathi labo abayenze lokhu bazawukhomba umuzi olotshwala. Kolunye udaba, owayengumongameli uMnumzana Donald Trump utholakale elecala lokudlwengula owesifazane unkosikazi E. Jean Carroll ngumthethwandaba. Omhlawulise imali ngamadola ayizigidi eziyithoba minembili lantathu, US $83 million.
omunye njalo umthethwandaba wathonisa leli cala wabhadalisa uTrump imali eyizigidi ezinhlanu i-$5 million ukuthi iphiwe uJean Carroll. Lokhu kwenzakala uTrump enguye okhokhela kukhetho lokudinga ozancintisa emele ibandla lama-Republicans. Kukhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni kwenyanga wonalo. Ukuhlaziya amathuba kaTrump kukhetho oluzayo sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ya baba Gandhi, ngibona ngathi uhambe kuhle njalo uhambe ngendlela yona le ebingathi bikhangelelwe. Yebo khona bekukhanya ngathi bekungaguquka ukuthi khona unkosikazi uNikki Haley angathi uya wina lapha eNew Hampshire njengezolo. Kodwa ke bekulokhu kukhanya ngoba lokho bekutshengisa lokho esikubiza ngokuthi ngama-polls lokhuyana. Kutshengisa ukuthi uTrump uphambi lanxa ube ngathi angeza sibili ngemuva kodwa belokhu etshengisa uTrump ukuthi uphambili. Mina ngibona ngathi uhambe njengokucabangela kwabantu abaningi ukuthi kuzakuba njengakhonokho. Yena ube ngcono ke lapha uHaley ngoba ama-votes akhe weqile waya khona ngale kubo 43-45%. Okukhanya ukuthi hayi uzamile sibili kakhulu.
Umbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe umuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Hayi ekuphumeleleni kangimboni ephumelela ngoba okukhona lapha okubonakala kuhle kuhle ukuthi abantu abangathi lapha basekela uTrump abavotayo bayilabo okuthiwa khona ngama-Republicans ayiwo ama-Republicans. Ukuthi uNikki ukhangelela ukuthi laba bantu bangaguquka basekele yena hayi kangiboni ukuthi kungenzakala. Nxa yena engaphumelela angasekelwa ngabanye abantu nje lokho esibabiza ngokuthi ngama-independence. Kodwa ke lapha kukhanya ama-numbers la angathi ngawama-Republicans ayiwo asedecide ukusekela uTrump.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Texas khona pha kwele Melika. Ngesikhangele imidlalo yenkezo ye Africa Cup of Nations ezadlalwa kusasa kwele Ivory Coast, ezadlalwa lamhlanje kwele Ivory Coast. Nxa sikhangela ke imidlalo siyabona ukubana iqembu le Cape Verde yilo eselidlale imidlalo phose yonke linganqotshwanga lizadibana lele Mauritania. Ele Senegal lona lizadlala lele Ivory Coast. Le yimdlalo ye Group of 8 kodwa ke lapha kuyadlala ke amaqembu ona la amane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Yisisanasana umtshado wezintsha ebandleni le-CCC kulandela ukusuka kumkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa ongavezanga ukuthi kahle kahle usezasungula na elinye ibandla lezombusazwe. Izakhamizi zelokithi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kosakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala esanda kuvulwa. Iningi lezakhamizi lithi indawo le kumele ivalwe ngoba yiyo ephehla udlame abantu bebulawa asebebaningi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande, kodwa lingakhohlwa ukuthi silazo ezantambama lamhlanje ngo 7:30 njengesukwini kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Siyabonga igama njengokutsho kwami ngoChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.